Biden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhubu ukuthi enivumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba kakutsho ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awuso manjinela, awuso dokotela, awuso professor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa yokuthi nguTrump vele katshelwa yilwane umuntu okuthiwa lihlongandlebe ukuthi akala muntu omu-advisor, uyazi-advisela. Ungazuza uphosta uthi mina kini ngangimbone njengobhanda, ubhanda esabe usemalawi ukuthi ubhanda was minister of everything ngapha engupresident. Uhulumende katrump layo unjalo. Bonke bana laba abantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma. Nxa ungakhuluma okuthiyana noTrump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi. Yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi, angabi ngubhanda, angaxotshi abantu abalolwazi. Ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputa. Yena uBiden khona lokhu akwenzayo mbona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo. Ngoba kulabantu abafundileyo abafuna izinto ezile logic, izinto ezirisetshiweyo ezahlolisiswa. So nxa ungubiden ungasuye dokotela ubususithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha. Kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo, alalele abantu abalolwazi. Ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambili kukaTrump.
Nxa kuyukuthi usenqobile kukhetho oluzayo, usele olunye ukhetho alukhangeleleyo, umbone zabusa njani?
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima. Angisho uze ama-Americans besithi hey, izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi, zenzakala ku-third world countries. Nasengengabona amasotsha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstration. And lokhu uTrump angawina kuzaba phambili, kuzaba locuku. Kulamadorobha njengabo-New York, labo-Seattle, lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon. UTrump amadorobha njengawona la uzawufaka unotice, njengoba vele sebafake unotice ukuthi uzabathathela izimali. Njalo uzathumela amasotsha, sike sakubona ethumela amasotsha e-Washington DC ukuthi atshaye abantu abademonstrator. Enye into engiyibonayo uTrump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithule ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abenefitha kuhulumende, kungamelanga ukuthi abenefithe kuhulumende. Kathesi usenze fihla, mbona ngani nxa angawini second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma, njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republican bayehluleka ukumkhuza.